Lanxa kulomthetho owalela abantu ukuthi basebenzise imali yakwamanye amazwe, amabhizimusi amaningi elokhu esamukela idola leMelika, amaranda kwele-South Africa, kwesinye isikhathi lamapula eBotswana. Osomabhizimusi abaningi bathi kuzaba nzima ukusebenzisa idola leZimbabwe ngoba besehluleka ukuthenga impahla ngalo phandle kwelizwe. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yezisebenzi eZCTU, uMnumzana Ambrose Bindi, uthi ngabe uhulumende uyayekela abantu baqhubeke besebenzisa imali yakwamanye amazwe.
Ngananzelela kathesi uminista owezimali uMthuli ekhuluma ekugcineni ugcine senikeliwe yokuthi hhayi abanye labo belihlenga ifuel nge-forex ingathesa and ikhuluma sokula magaraji yathesi kobulawayo asethengisa i-forex. So kusekugcekeni ukuthi laye uMthuli uyakunanzelela ukuthi into leyo ukuthi uvale i-forex ayisebenzi. Kodwa isesikhale ezomnotho vele ukuthi kuthiwe abantu basebenzisa i-RTGS kumbe lama-bond notes abavela abantu akubancedisa. Ngani siso njalo? Kule ngozi yokuthi abantu labana bayaretha and kuthiwa abarethe nge-interbank rate. But iqiniso bayaretha abantu ukuthi kathi imprize 100 lami ngiretha nge-rate yomkambo wokunyami i-black market. Ngoba kwenzayo. So iqinisweni ukuthi but uhlubo olukwazinzala lokho uzathola ukuthi iholo zabantu, ama-salaries abantu ami ndawonye. Kathi sikhuluma kanje izesa sikhwezile kodwa imiholo yabantu injani ayikhwelanga. So-ke kuyatshengisa ukuthi ngasikhuluma umnotho welizwe vele awusekho njalo vele umnotho welizwe wasezulunge ngoba sikhuluma kade isilizwe leZimbabwe aliproduce lutho amafektha avalile.
Edolobheni le-Victoria Falls uhulumende wavumela amahhotela labanye abasebenza imisebenzi yokwethekelelwa kwelizwe ukuthi bahlawulise ngedola leMelika. Ukhansila wedolobho leli uMnumzana Ephias Mambume uthi umthetho wokungasebenzisi imali yakwamanye amazwe usubangele udubo kuzethekeleli ezivela kwamanye amazwe.
Bakhona abanye abaloke besebenzisa i-US dollar because amangamavi i-US dollar yimali eqinileyo, yimali ethengayo, yimali elamandla and there's no way we can wish it away. So uzathola ukuthi ekukhaliseni kokuphuma kwe-statutory instrument 142 a lot of people ba withdraw ukusebenzisa i-US dollar but okwakhathesi ungangena kwamanye ama-shops in fact amaningi okungasoma-shop lawana kakhulu sebethatha i-US dollar bathatha i-US dollar baphinde bekunike i-receipt ebhalwe in Zim dollars kutsho ukuthi i-US dollars bayifuna but i-government yezimbayo ukuthi abantu besebenzise i-US dollar.
Sibuze uMambume ukuthi kanti vele izethekeli zihlawula ngani edolobheni leli njalo udubo lwemali lolu alucini luxotsha izethekeleli na.
Ubuze umbuzo omuhle kakhulu. Yikho kutshengisa ukuthi umthetho lo wafakwa ngabantu abangacabangiyo. Because according to Statutory Instrument 142, ama-tourists and everybody else in Zimbabwe kufuze betrade kumbe betransact kumbe bethenge ngemali eyeZimbabwe which is Zimbabwean dollars or RTGS. Kodwa imali yona leyo kayikho. Ukuze uthole $5 bond esandleni kunzima ukuthi uyibone. So ngiyamangala ukuthi government le yi-government enjani ethi yona imali ethengayo kumbe imali esetshenziswa yileyi kodwa imali yakhona ingekho. So ama-tourists athwele nzima. Yikho ama-companies have actually decided to say okay fine sesiphonga ukuthatha i-US dollar yangikhona yena le directly from our clients.
Ingcweti kwezenotho uMnumzana Richard Mahomva uthi kuzaba nzima ukusebenzisa idola leZimbabwe ngoba lingatholakali lula. Simbuze ukuthi kungaba kuliqiniso na ukuthi bakhona abalokhu besebenzisa imali yakwamanye amazwe.
Aliqiniso ngoba ungahamba endaweni ezinjengaseplumtree ngale uyathola ukuthi abantu balokhu besebenzisa amarand lamapula ikakhulu eplumtree ikakhulu eplumtree. Lokhu kuyathengisa ukuthi uzulu abanye kwezinye indawo ezisemaphandleni awukamukeleki njalo kwenza ukuthi laba abafola imali le amabhondi abafana lamatisha lamanye amasevu sevensi ukuthi etholakale impilo yabo ingekho lula kulezo ndawo. Yikho-ke kuliqiniso ukuthi into eyenzakalayo.
Ezinye ingcwethi kwezenotho zithi nxa ilizwe lingela mafekitali alungisa impahla lokunye okuthengiselwa amanye amazwe kuzahlala kusiba nzima ukuthola idola leMelika okuzenza umnotho uqhubeke usiya nganxele.